ngaleli khefu omama beqoki labanye akade belesifo bahlanganisile baqoqanisa ukudla banika abantu especially akade abahlala e-Stradens akobulawayo abakulabantwana abahlala ngemva kwa-TM Hyper ku-Toyota Garage lapho kwacha khona. So yibo abantwana kade sihlose ukuthi sibanike ukudla labanye nje abantu abangale ndawo zokuhlala abahlala kanzima bengela ihlo.
Lithole ukudla okweneleyo ukunika abantu abaningi kumbe bebelihlekana nje?
Hayi, bekungabantu abaningi bebesedlula i-50 kusiyafika ku-100 and ukudla bekwanele kakhulu ngoba abantu abaningi badonetha ukudla okwakukuningi kwanele kwaze kwasala abanye baze bathwala bahamba lakho. Kugcine even abanye akade bengekho homeless sebebuza ukuthi bengaphiwa yini and la kanje baphiwa bathwala bahamba lakho.
Kufinyelela njani ukudla ekhaya njengoba liseNgilandi?
Abantu bafaka imali badonetha lapha about 100 pounds sayithumela ngeCassava Remit, but okunye ukudla kudonethwe yibutcher esentumbane i 43 kg zenyama. Then omunye esisebenzisana layo usisa Khumalo ubevele esekhaya wadonetha irayisi 20 kg, flour 20 kg, then abanye badonetha inkukhu ezingu-25. Sathenga isempu, sathenga nje lezinye abadonetha inkukhu ezingu-15, then mina ngadonetha ezingu-10 le sempu labo rice. Lokunye nje kade sivele iqoki sisanda ukushare ama-grocery eqoki, so ukudla bekukuningi kukhona. Okunye sisebenzisekho kukhona lokho kade sivele sikutholile nje for iChristmas.
Siyananzelela ukuthi liyalivele lincedise ekhaya. Kuningi yini okunye likwenzileyo ukunyanga ezedluleyo kumbe kuwonalo umnyaka?
Ye, ukuncedisa jayele ukuncedisa. Besincedisa ama-district hospitals. So far izibhedlela esesizincedisile sezingu-15. Kungenisela isiphepha, kuzongenisela le Stone Grove enyangeni le edlulileyo ngesikhathi kade kule cholera. Sadonetha izinto sibili ukuthi zegeza izandla, ama-GT, ukuthi kuhlale ku-clean nje ngoba sasize ukuthiwa kulabantu abathestwayo khonaphana abacabangela ukuthi bale-cholera. So sadonetha sahambisa khona ngale zinto ezazinenganyana sibili.
Siyezwa njalo ukuthi lincedisa izigaba seMathebeleland le-Midlands. Ziningi kakhulu izigaba eselizincedile.
Ya, ziningi kakhulu. I think kwakusele izigaba ezintathu nxa ngingaphambanisi ngoba besisenza ngesigaba ngesigaba. Besithi singathi eSt Luke's sisuke siye eFilabusi, sisuke siye eGwanda ngenyanga eyi-1. Inyanga elandelayo sithathe ezinye izigaba ezijele ezingu-3 kanjalo kanjalo nje. So yikho lezi zibhedlela engikhuluma ngazo zisazincedisayo ezingu-15 zisezigabeni ezijiyeneyo. Nxa kade ngaphambanisi njengoba ngishilo bekusele about 3 ama-hospital esasiwakhethile kuma-district. Sasizama ukuthi per district sithathe one hospital esizayincedisa.
Inhlanganiso yenu libangaki njalo likhanya lokhu liqinile yini ukuthi lizaqhubeka ngomsebenzi eliwenzayo ngomnyaka ozayo?
Inhlanganiso yethu khathesi sile 4200 omama, iningi labo vele balapha e-UK, abanye base-America, abanye base-Canada le-Australia, but i-90% ilapha e-UK and siqinile kakhulu. Ama-projects esiwenzayo maningi kakhulu esiwenza ekhaya. Kathe sizabe sibhalisa ukulima, kuzavulwa iklinikhi e-city center, sizazama ukuyakha lezindlu. Kuningi nje sikwenzayo and omama bazimisele, okwe-charity bazimisele ukunikela ngoba sile sancediswa i-Cassava Remit ukuthi nxa singayisebenzisa imithumela imali yabe sinika 15 pounds per umuntu othumele imali, babhajetha 15,000 kithi. So imali leyana nxa singayitholi 15,000 abantu bengathumela siyikleme yonke, imali eza kuya ezibhedleleni yonke le nxa kuyukuthi siyitholile. So far sithole 540 but abantu lokhu bethumela sizazithole yonke 15,000 iyabiza kuya ezibhedleleni.